lomdo wabula lubabana fisu kumbamba ngesandla sami ngintawu Ngithi mfowethu, kanwa kuyakwazi ukwenza impilo yomunye umuntu ibe nzima.
Lomdo wabula lubabana,
lomdo wabula lubabana fisu kumbamba ngesandla sami ngintawu
Hey, wow.